sinhlangano sezakhamizi kuyasidanisa njalo kuyachaqisa umzimba ukuthi sokulabantu abakuthatha kube into encane ukuhlasela babulala abanye abantu. Ngokunjalo ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele njalo zivula amehlo lendlebe zingezwa kulabantu abanjalo baphangise bazisane njengezakhamizi bavikele lamapholisa.
Kulamaqembu amabili awezigebengu lezi abikwa evele ekwele South Africa evele ehlose ukuzobamba inkunzi khona ngapho koBulawayo. Ungathini ngalokho?
Ukuganga lokhu kukhanya imthelela yakhona ivelela kulabo abantu asebefunde ubugebengu lokuba imgulukudu nxa beselizweni lakomakhelwane leSouth Africa. Ngokunjalo ke kutsho ukuthi sebekunanzelele ukuthi lapha koBulawayo leZimbabwe nje jikelele kulula ukuthi bafike benze ubudlova lobo bekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bathwala imbhobho kayisiyomvamisa. Ngokunjalo ke sebathola indawo yokudlalela bephuca abantu imphefumulo yabo lezinto zabo abathe bazisebenzela nzima. Siyinhlanganiso ke siyakusola kakhulu khonokho okwenziwa izidlova lezi ngoba sokuveza sobala ukuthi abantu bakithi sebephakathi kwengozi.
Amapholisa ayiwo alomlando wokuvikela uZulu ngokulwisana lobugebengu obunje lawo akhanya amanye awo engasathembekanga ngoba akhona amiswe enkantolo yesetheswa icala lokubamba inkunzi ehlomile. Ungathini ngalokho?
Kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa basuka bayecatsha ke ngemva kwaleyo uniform yamapholisa. Kodwa ke umfukula wabo wokuganga usuka uvele masinyane. Khonokho ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqinise isandla abantu babambane ukuze izigebenga zonke lezi zivalelwe njalo nxa zithe zavalelwa kazihlale kwesikhathi eside zingakhitshwa masinyane ukuze impilo yabantu beZimbabwe iphephe. Kukhanya ubugebenga lobu buyabumemetheka ngemihla yamalanga. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi amapholisa akawaqinisa umthetho, awaqinisa isandla, kube sokusithi ke abenkantolo labo nxa besehlisa bejezisa laba bantu baqinisa isandla ukwenzela ukuthi kube ngumzekeliso kwabanye abangabe befisa ukuthi bakwenze khonoko ngoba abantu beZimbabwe abantu bokoBulawayo abasekho safe.